kwenza kayo wethi once in activities five ku a quarter phezulu iya suspend i judgment lama operations awe judgment of a lower court where I'm actually seeking justice. I think he could have his corner or at it.
Oko utsho ukuthi usubuyele emsebenzini.
Yes, emsebenzini. Ama operations wonke awe high court judgment they are suspended appealing nale kusisho ukuthi ngabe emsebenzini.
Kanti wona vele umthetho uthini ngodaba lwakho? Kuthiwa khona nxa ulecala kumbe icala lakhona liyakhulunywa yini isentence yakhona ukuthi isigwebo sakhona singanani?
Yeah, or yikho the reason why maybe sifake i-appeal e-Supreme Court is i-interpretation nje maybe iyachiyana eyomthetho. Kodwa ukukhitshwa kukakhansela osekhethiwe akakhitshwa yi-court, i-electoral court, ukhitshwa i-tribunal esethwa ngumenzi. Okunye ukuthi i-electoral court yayile notice eyokuhlala 6 months after ukhetho luka-2018 and 6 months yadlula ngo-December. So ukuthi i-court ihlale i-electoral court yona i-expiry date e-electoral court okumele ihlale isolve ama-problems wonke nama-disputes wonke ayevela kukhetho lika-2018. I-expiry date siyadlula, yiwo i-challenge esilayene le esiyi-challenge futhi le i-high court ukuthi bekumeleke kukhangele khonokho ukuthi isikhathi sama-petition esama-election sesadlula sesa-expire ngo-December and ukuthi singahlala 5 years yini ukuthi 5 years yonke sihlale sisiba lama-election petition abafakayo ku-constitution ukuthi kube le 6 months after election eyokudila lokusolva ama-problems avela kukhethu bakufaka bekukhangela ukuthi kumele kube lesikhathi le-expiry date yokuthi isikhathi esingaka yithi esivunyeliwe ukuthi kukhangele ama-problems ama-election. I think ilike lakhangela ungananzelela i-presidential election kwaba lama-disputes and the first time kwaba lama-disputes kukhulunywa ngendaba eyokuthi i-MTC badlala i-MTC lase kwasokuthiwa lifayele ama-papers sokulate. So khonokuyana kuyakutshengisa ukuthi kulesikhathi esivunyeliweyo, kulesikhathi esifakiweyo ku-constitution ukuthi yizo isikhathi esivunyelwayo ukuthi kube kudilwa ngama-problems avela kukhetho. So anything after that kuyakuzokusitho ukuthi i-constitution sokumele i-amendwe or sokumele kubeke i-notice futhi eyamanye ama-date. So yoma amanye ama-points esila ukuthi i-electoral court ya-expire isikhathi sayo le-composition e-electoral court ayihlali ujudge oyedwa.